Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuko mthwakazi ikudivana lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 25 kuNhlangula 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo 6 ntambama kusiyajanga ngo 6 ekuseni.
Kubhubhe abantu abangu 17 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo, njalo kutholakale abangu 826 belo mkhuhlane lo.
Bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki, kungathiwa kabavote vele abasozi bayivotelizana.
Bathukuthele abanye phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Umanyano weMathebeleland Forum usola amazwi kamnumzana Obedi Kutu phezu kodaba lwegugurawunti. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 826 belo mkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula ayisikhombisa 1709. Asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamachumi amane lane 44,306. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,526. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilichumi lanhlanu 15,940. Asebehlatshwe yakuqala bonke sebengu 725,582. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 467,733. Ukumemetheka komkhuhlane lo sokubangele ukuvalwa kwendawo ezichiyeneyo ezigoqela amalokitshi akobulawayo aphansi kwezigaba ezibalisa inkulumane iyemakhandeni kanye lasemalokitshini angenyakatho yedolobho agoqela impophoma, imzilikazi, iluveve, ingubo yenja, imakhokhoba kanye lenkaba yedolobho. Kulezi ndawo abantu kabasavunyelwa ukuhamba-hamba kungachaya ihola lesithupha ntambama u-6 o'clock kuze kuyechaya u-6 o'clock wekuseni. Amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avale emini yantambama ngo-3 o'clock. Amabhasi wona asevunyelwa ukuthwala ingxenye yabantu kuphela. Abaphila ngokuzisebenza bathi sebesidla luklubhu ngoba sokunzima ukuphanda. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
I-lockdown futhi iphinde ihlukuluze abantu ngenxa yokuthi kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo 6 ntambama kusiyajanga ngo 6 ekuseni, okuzakwenza ukuthi abantu ngaleso sikhathi babe sebehlezi ezindlini singana nanzela futhi kuthi ukuthi sokuzaphambanisa ukusebenza kwalabo abazisebenzayo izakhamizi isikhala ngokuthi njengoba nxa kukhulunywa ngama northern suburbs ama clinical suburbs lawa khulunywa amathathu iCBD lapha abantu abaningi abathengisa bekhona kuthi ukuthi lawo sebeza ba affected ngenxa yokuthi sokuzaba lemigoqo ethize ezabe benqabele ukuthi benze ukuthize ngoba abantu bayasebenza so ukuthi baqobane lapha babe yisixuku lapha abasebenzela khona kuyabe kungasafunakali
bakhona yini eselikelezwa ukubana babotshiwe ngokungalandeli iziqondiso ze-lockdown
esikuzwileyo kumqoka ukuthi amabhasi kakhulu akazukho amanye akhona sibila kahabanjwa ngenxa yokuthi bekuthiwa kawalandelanga izinqumo okumele zilandelwe ngalesi sikhathi somvalelandlini so ngokokuqala-ke khonokho esikuzwileyo ngithemba kuzabe kuqhubeka sikuzwe okunye
wona umumo unjani
kakukakhanyi kakhulu ngenxa yokuthi anti i-lockdown leyi ngezinye indlela abantu bavele bahlala khonapho lapho abahlala khona so kunyakazela kwabo kakuguqukanga ngenxa yokuthi nxa kuthiwa umuntu usephumula umuntu usempophoma umuntu usemakhandeni umuntu usenketa abantu labana lokhu beziphilela impilo yabo lokhu begcwele ezitaladeni lokhu begcwele apa babuthana khona emsikeni yabo kakukakhanyi ukuthi kule lockdown ngenxa yokuthi nxa abantu besithi i-lockdown kayibe khona kodwa kuyukuthi baqhubeke lokhu bezisebenza kuzaba lakhonokho ukuthi kakukhanyi kuhle ukuthi kambe i-lockdown ikhona mbe kayikho ngenxa yokuthi abantu lokhu beziphithizelela kakukakhanyi ukuthi kule lockdown njalo sinje lokhu sisaphikisana okathi vele ama-district akhulunywa ngawo agoqela wapha amalokithi so abantu nxa kuthiwa nkulumane bacabanga ukuthi inkulumane isebhafu kanti ibe inkulumane i-district egoqela indawo zonke lezane ezigombolozela inkulumane emakhandeni idonsi izobudonsa kibophumula impophoma layo ingaphansi kwakhona ngale northern sebhafu so abantu lokhu abanye vele kabakwazi lokuthi i-lockdown yakhona labo bayingxenye yayo kumbe ka-hatshi kodwa khona khana kutsho ukuthi ke kuseselo mlando ukuthi kubalulwe kuhle njalo okade kungaba ngcono ukuthi vele kuhle kube le statutory instrument esichoyo ukuthi sokule lockdown eyakuqalwa lesayizaba layo vele ukuthi abantu abavunyelwe ukungena edorobheni besokusiba lezincwadi besokusiba lani abantu ke bahlale phansi for amavikoni la amabili
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Zithukuthele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe phezu kwamazwi ethulwe isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa awukuthi azisoze zafa zavunyelwa ukuvota ziphandle kwelizwe nxa izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF ngamazwe afana leBhilithane leMelika zingesulwanga. Ngokubika kwenkundla yeNew Zimbabwe uChinamasa wethu le amazwi la izolo uthe abasoze bafa bakuvumela lokhu ngoba amalunga abo engenelisi ukuyakhankasela ukhetho kwamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuvumela i-diaspora vote engenayo embusweni. Sixoxele umgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika, uMnumzana Dan Moyo, yena osole kakhulu amazwi kaChinamasa.
Into angayinanzeleliyo uChinamasa yikuthi at the end of the day ukwalisa izizalwane zeZimbabwe ilungele lazo lokuthi zivote zikudiaspora kulimaza ilizwe leZimbabwe umkhonomi weZimbabwe kakhulu ukudlula zona izidalwa zeZimbabwe ezaliswa ukuvota kunye lamazwe lawa afake lama-targeted sanctions. UChinamasa yena kumele inhloso yakhe kube yikuthi right now yini okungenziwa ngokhulumende ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lenhlala kahle yabantu beZimbabwe. Izinto ezibonakala kwamanye amazwe njengama-human rights violations yizo izinto ezenza ama-targeted sanctions ahlale engakhitshwa. IZimbabwe kumele ikwenze ukuthi ama-targeted sanctions aphume yilokhu kwakhulunywa yiwo la amazwe afake ama-targeted sanctions. For instance, i-America ile Zidera Act iyachaca iZidera Act ukuthi yini okumele yenziwe eZimbabwe ukuthi ama-targeted sanctions akhitshwe.
Liza kwenzani pho?
Tina esizo wenza ikuti sibuyele back siyokhuluma lo iDim Nangagwa njengoba waye ngumuntu owavumelana lathi masikhuluma laye ngodaba lolu lwe-diaspora vote esithi yena uyavumelana lakho ukuthi abantu abangaphandle kumele babe lalo ilungelo labo lokuvota njalo futhi evuma lokuthi iconstitution yethu ka-2013 iyavumela lokhu ukuthi abantu abaku-diaspora bavote. So esingakwenza thina ikuthi sikhankase yena umongameli simfake ekhoneni ngoba angiboni ukuthi i-reputation yakhe uyafuna ukuthi idamage abonakale njengomongameli olamanga, umongameli ongafeziyo izithembiso zakhe njengalokhu ayekwenzile size sihlangana la eNew York.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika. Insolo kaMoyo igcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu laye ophandle kwelizwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Alokhu yikuganga sibili kwabantu abaxhwalileyo. Bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki. Kungathiwa kabavote vele abasoze bayivotela izanu. Nxa izanu zithi kuqale kukhitshwa ama-sanctions balamanga bafuna nje udinga indlela yokukhipha ama-sanctions kodwa bengasoze bagcwalise futhi bafeze isithembiso sabo ngenxa yokuthi bezamile konke ukumatsha ukusebenzisa dakhi lezi ndlela ezijeneyo ama-sanctions kawahambi sebezama khalezi ukusebenzisa abantu basediaspora kodwa iqiniso siyakwazi ukuthi umuntu osediaspora vele kasoze ayivotele izanu lezanu uyakwazi khonoko yikho nje hayi butsotsi ababenzayo ama-sanctions vele wona kafakwa ngabantu basediaspora izanu uyakwazi ukuthi kumele yenzeni ihloniphe amalungelo oluntu ihloniphe ukukhetha ukukhethwa kwabantu lento ezinye ezijeneyo ukwenza ukuthi ama-sanctions akhitshwe kube lama political reforms lama security sector reforms lamanye nje ama reforms okumele abe khona yiko kuzakhipha ama-sanctions lokho kunye nje hayi ubugwelegwele nje ukucatsha ngomunwe.
Kukhona yini abangakwenza abakwamanye amazwe lapha?
Nxa befuna ukuvota kabadinga amacebo okusekela laba abaphikisa uhulumende baze bawine ukuze kungena uhulumende ozabanika ilungelo lokuvota. Akulanto ngitsho le yodwa esingayenza singabantu abasediaspora ukuthi sivote kumbe uhulumende aza sizule sivote ngoba uyakwazi ukuthi siphandle kwelizwe nje kasimthande. Esingakwenza ikubumbana njengabantu abasediaspora kumbe siyafaka imali sisponse ama-political party esibona ngani angakhipha izanu nxa sisiyo ekhethweni sibanike imali ezwayo sibili sitshele laba simakhaya khona ngale eZimbabwe esiba sibawondla ngemali esiyenza ngapha ukuthi imali elidlayo leyi lidla kodwa mhlawumbe siyavota hloniphana imali yethu thinesidubekayo esithi silisapotayo elingavoteli laba abenza liphile ngokuqholelwa njengenkukhu votelana abanye yikho esingakwenza i-diaspora ile power yokusekela ama-political party ngemali langoku-influencer abantu abasekhaya ukuthi kabavotele okunye hayi khona idoti lesiyibona kuzana yiyo kuphela indlela engathi i-diaspora vote ibe khona.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lo Chinamasa ngalolu daba. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owemathebeleland forum usukhuthaze ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi iphumele egcekeni phezu kwamazwi yasanda kwethulwa ngelinye lamalunga ayo. Umnumzana Obedi Gutu yena othe udaba lwegugurawundi luyingxenye nje encane yendaba ezizimeleyo zaphathwa ili komishini. Amazwi la asolwe ngabanengi besithi ugudu ululaza udaba lolu kanti njalo uthuka izihlobo zabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ababulawa yigugurawundi yamathebelelendi lase Midlands. Umanyano weMathebeleleni Forum wasolile amazwi kaGudu kumbiko wethu leizolo usithi udaba lwalombhuqazwe ludaba olumqoka olungeke lulinganiswe lezinye indaba njalo olumele lube yilo oluhamba phambili ezintweni ikhomishini le ejonge ukuzilungisisa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli salumanyano umnumzana Hussein Spanda.
Sithuse kakhulu inkulumo eka mnumzana uGudu ehlisa umonakalo owenzakalayo weground. Yona vele iNPRC isiqoqoqela sayo nxa sikhangela incwadi zabo abahlangana bexoxisana ngestrategic plan labantu bezigaba ezehlukeneyo bafaka lindaba eGugrawundi yabamqoka. Njalo siyabona upresident sowabuya lapha kobulawayo isikhathi ezehlukeneyo wathi yena lindaba iqakathekile ukuthi lungisiswe njalo into esemqoka njalo la yamkhathaza futhi ukuthi kukhulunywe ngayo kulungisiswe. Ngakho siyamangala ukuthi manje nje ubaba uGudu ekhane ephuma yena esehlukana lomuntu wonke okokuthi lapho besikhulumela eyedwa engumnumzana Gudu okumbe iNPRC isithintshile inhloso yayo. Njalo kwesibili thina kuyasihlupha ukuthi njengoba kuludaba esilusebenza kakhulu labantu abahlala ngapha eMathebeleland abahlukuluzwa indaba leyo mqhazi. Ngakho ke sibona kuzakuba nzima ukuthi sizasebenza njani la iNPRC nxa ingakuboni lokhu kuyinto eqakathekileyo ngoba kithi ngapha eMathebeleland kuqakathekile. Ngakho kuyabe sokusitsho ukuthi nxa yona iNPRC ibuya ngapha siyabe sesiyimotshela isikhathi ngenxa yokuthi thina into eqakathekileyo kithi yona le ground. But nxa uGudu esithi kibo hayi ayisontele umsebenzi akuchithe ngesave sesimotshelana isikhathi ukuthi sibonane labo lokuthi labo basibone.
Lingabe libakhuthaza nje ukuthi labo bekusole lokho kumbe kukhona inyathelo eliqinileyo
elizayo kwethu ukuthi yona NPRC nxa sikhangela ugwalo lwayo esingathi 5 year strategy plan basitshela bahlala lathi phansi njalo bakubhala njengoba ngikhuluma ukuthi into eyamukelwa yi-NPRC isebenza lathi njalo kwahanjiswa lasePharlament kodwa ngokwazi kwethu abatshintshanga. Kutsho ukuthi into esidingakalayo ukuthi bona bezehlukanise le nkulumo le kababa uGudu ukuthi engxenye ubezikhulumela eyedwa asazi izinto abantu abazibemayo lezinto abantu abazinathayo engxenye ubesuka khona ngale bekungabi into yenhlanganiso yabo.
Umfundisi Hussein Spanda ngomanyano weMathebeleland Forum. uGudu yena wala ukukhuluma le Studio 7 ngalolu daba. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kubotshwe owesifazana ontshontshe usana obelusanda kubelethwa ekliniki ye-Epworth eHarare. Umsolwa nguJosi kaNzimbe yena othi ubefuna ukubulala lolusane ukuze amphe omunye othengisa amakhanda abantu kwele South Africa yena abesephiwa ikhombi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa owabulala ugogo owayengumqashi wakhe ogwetshelwe ukupika okweminyaka engamatshumi amabili lanhlanu 25 years. Umsolwa nguIphithule Moyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Njani manene la manene kazi. Siyabonga bonke kubo Studio 7 abasakazele indaba njoba zinjalo bezikhipha zijisa. Thina siseGoli siyazizwa amagumeni amanomhlaba. Ngizakhuluma ngomthwakazi. Umthwakazi abakuyavuma singavuli amaphatha amaningi. Xa sisupport umthwakazi sisupportile umthwakazi. Ozapho bani bani sikuthine kumthwakazi. Kumbe bona umthwakazi nxa sisiya kuzapho siphuphe ekupheni sibe kuzapho ngesibawu kungabe ngama party party amaqembu qembu 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 so kungani ibusiness ngokubona kwami sokuyibusiness ukuthi sebevula ama party nje abantu besenze nje ibusiness ukuthi ngathola noma sithu nalawo yena siyabe sesihlalweni yapi eParliament ehola esidlala abantu bakhe befunda overseas lina labe likhe sibhikisha kona phekhaya sishaya izandla singo DDC sinikelwayo u DDC uyabuloku sithi size nje athi ke siyabamba wena ugibele phezulu esihlahla leke zilwisana lenyathi phansi yizo ezikhahlela umuntu yizo ezihlatshwayo abantu ababefunda overseas sokuyibhizinisi lokho njalo umthwakazi kwenza kuhle impela kakhulu siyakubona labo zapho izapho ayilamhlobo noma yayisempini egangeni kwakwalamhlobo ngekho so umthwakazi ngilokusula kancane lapha umthwakazi aluba kungakhethwa umhlobo ukuthi labana sifuna abandebeleni kodwa ufuna amaprovinsi anje noma ngoveke eharade xa ifuna ujona umthwakazi kajoyine noma lishona asephathi yamashona yokuthi iphathi ayimelanga ibe ngamandebele yodwa ayimelanga ibe ngamashona wodwa amelanga kube liphathi othiwa ngamavenda yodwa iphathi kumele ihlanganise wonke umuntu osezimbabwe okhulumayo ngozinja ziyamkhonkhotha ngisechurutsho
Sanibona sanibona abantu bakithi linjani ngezinto ngezindawo. Hayi mina abantu bakithi bayangxaka mpela ngoba izinto eziningi ziyenzakala emehlweni yabo. Izanu PF iseza izinto emehlweni yabo. Kodwa angeke uzwe bekhuluma njengalokhu asebekhuluma ku-corona. Kanti bona abantu waye bengasabi izanu PF into abayaziyo, isabi i-corona into abangayazi. Zingaki izihlakalo ezizwe izanu PF emehlweni abantu kodwa abantu kabasabi. Kodwa i-corona ngoba still izanu PF la ibulala abantu emhlweni abantu kodwa abantu kwabakusana ngoba manje bili corona yizi khamba phambili kodwa still izwela kufana le zanu PF into eyi-one bili corona le zanu PF kuyabulala konke sikhuluma kanje abantu bayathunjwa abantu bayarethwa abantu babanjwa inkozi zonke kodwa ngeke uze ukuthi kulo muntu oyi-one obanjiweyo selokhu mhla kusezakala lezi zihlakalo ngubani umuntu okwazi ukuthi awubanjiwe i-evidence iyaphuma exactly
Uyasambeni madoda siyovota sivotela inkululeko Salibonani basakazi boka Studio 7 nabalandeli boka Studio 7 bonke njalo basakazi boka Studio 7 abasilethele indaba ekuseni nantambama okhulumayo omoya indoda edakwa khona le emagondeni amade esigabeni selubhani nizothanda ukugxila kakhulu kubafowethu laba abatsha ngibakhuthaza kakhulu ukuthi bafethu sikubonile konke kwenzeka ngakho ke asisukumeni ngokuningi siyobhalisela ukuvota sivotele utshintsho esport for change kwenze ukuthi le generation encane ezayo ithole leli lizwe leli selingconywana kunalokho esikubonayo kwamanje laba abasiphetheyo bezidlela nje kwasani konke okuvelayo nje bayadla konke abakutholayo bayazidlela nje bekhohlwe ngabantu abaholayo ngiyabonga
Salibonani, salibonani bantu bakithi eZimbabwe bakithi. Salibonani, mina ngikhulumayo, nginasimba, komadabe, iPlumtree. Hey bakithi mina ngihlukumezwa ngamaparty eZimbabwe amaningi kangaka. Abantu beZimbabwe kabalanhloso yokukhipha izano. Balenhloso yokuthi babuse nje, badle labo. Ngani balenhloso yokukhipha izano? Ngani ngakubi lamaparty amaningi kangaka? Ngani sijoyina amaparty ebe ngu-3 kumbe 2? Ukuthi ngama opposition. Siophoze le iparty ekhona. Sikhiphe singayikhipha. Sibe sesibona ukuthi siyachiyelana yini uNlumbuso. Hayi khona ukuthi uvomelele embusweni 40 something years. Uloku ngumbuso wento eyinye. Hayi bakithi asizameni ukuthi sike sizithintheni nje lapha nekufuneni ukubusa sonkeni. Sonke nje sibambe into eyodwa yokuthi vele into esiyifunayo kakhulu kakhulu asikhipheni lo muntu kuqala. Sibe sesiyacabanga okunye phambili nokuthi ukuthi sonke sibe sesiya ku omunye nami njabe ngifuna ukubusa. Omunye nami ufuna ukubusa, omunye nami ufuna ukubusa. Hayi akukho right lokho fake.
Bona ngothunkameli to Ezra Spanda hayi siyabonga umsebenzi wenu siyabonga umsebenzi wenu oluwenzayo thanda lati siphawule okuncane silakho akulabandla lezana liyawina akula lokho soba sidike baza wena ngo-23 hayi akula ngibonje kule yute voterizano ayikho yute voterizano zani siyayibona iyahlukumeza abantu yenzane konke izana iyachaya abantu uthi abaza wena ngokhetho ka-23 akukho lokho angibonje kule yute voterizano ayikho baha bahamba nje bemakhaya kumbe emaphandleni bancenga izidala izidala intilive lezibandla lezana akula muntu omutho votelizana bangariko gawule gawule etshona ekhuluma lapha simlalele ekhuluma into engasiyo umuntu omdala sibulengela nhloni azama utshila nxa ekhulume bonke ukhuluma iqiniso gawule hlala amahobeni kodwa othuthayizani izani iphethe kahle abantu ibulala abantu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iAmnesty International sezikhuthaze amazwe aseAfrika ukuthi aqinise uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yeCOVID-19. Kubike intathelizindaba yeVoice of America uColumbus Mavunga. Intathelizindaba yomsakazo munye uHalima Athumani ubika ukuba abazisebenzayo kwele Uganda sebethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane weCOVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi ibandla lakhe lamademokrasi kanye leliphikisayo elama-Republicans asevumelene phezu kwesikhwama semali ezasetshenziswa ukuvuselela izakhiwo ezifana lemigwaqo lamabholoho esiphansi komthetho we-Infrastructure Bill. Lokho kujabulise abanye ngoba amabandla omabili ehlala edonselana. Isikhwama lesi singena kumabhiliyoni lamabhiliyoni. Kodwa uBiden uthe kasoze asayine lumthetho nxa iPhalamende ingavumelananga phezu kwemali ayifunayo ezaphathisa uZulu weMelika ngenhlelo zentuthuko. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Kungakhanya ngathiwa i-infrastructure bill leli lizanceda abantu abaningi ukuthi bathole umsebenzi obhadalayo in a competitive rate plus ukuncedisa i-infrastructure. Sibone i-bridge yesterday ngathiwa it fell because of non-maintenance. Sibona ama-bridge amaningi anje. I think 20 years ago, I guess I won a line in Arkansas, El Estimela, Estimela Sangin Manzini. Sabona futhi elinye in Minneapolis 10 years ago lalo futhi laqhamuka. So into eqhakathekile le is ukuthi ba maintain infrastructure imgwaqo ama bridges le everything ukuthi kube le enough development and investment in the communities.
Lokhu kungaba kuveza yini ukuthi sizabona kusiba lokuvumelana entweni eziningi kuyiwa phambili phakathi kwama-Republicans lama-Democrats?
Ngibona ukuvumelana kwabo lokhu is a positive way forward ngoba besikwazi ukuthi since Obama aza elected in 2008 ama Republicans and Democrats bebengavumelani at anything, even the critical need areas. Enye into engiyibona ngathiwa izanceda in the future, sibone uloyer kamongameli welizwe ophumileyo uTrump uGiuliani ebotshwa ngendaba zokuqamba amanga ngenxa ye-election. So sisibona ngathiwa ama-Republicans asebona ukuthi vele i-strategy sabo lesi esasiyino kuphela asisebenzi ngoba abantu bonke sebebona ukuthi yibaphi abasebenzayo in Washington. And futhi in 2022 sesibona ukuthi sokubuya ama-elections midterm and abaningi bangikhona are up for re-election.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangu-826 belomkhuhlane lo. Bathukuthele abanengi phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awokuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF. Umanyano weMathebeleland Forum usola amazwi kamnumzana Obed Gudu phezu kwegugurawundi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.